Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Njabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 18 Ntulikazi 2022 ngufrasatis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Dadu sathu bazethile ukuthi ngingathenga ngemali engaka nge-$20 yami ngizathenga ukudla kwamungaka uthole kudala kukhuphukile. Futhi uzuse ubuhlungu ukuthi ezitolo lapha ngithapha sibhadala ngedola, i-US dollar esingalikholiyo.
Abe-Reserve Bank of Zimbabwe baqoqa umhlangano labosomabhizimusi ngodaba lokuthengisa ngedola leZimbabwe eliyisilinganiso somkambo wensita nxa liqhathaniswa lele Melika.
Esikufunayo ukuthi abantu bazi ngenkululeko yabo, whether ungowephathi yangale kumbe iphathi yangapha, thina asikhethi iphathi yakho. Njalo phela futhi asifuni ukupromota any party ezomba ngazo. Yethu kupromota esikukhuthazayo yikuthi abantu bazi Zimbabwe namhla ngathi iZimbabwe.
Abakha indawo e-Museum of African Liberation le-Liberation City bathi lokho abakwenzayo kakulani lezombusazwe. Bona bajonge ukuvuselela lokulondoloza imbali yezwe kazi leli kuphela. Abesifazane bamukela ngenjabulo indlela eseyalosungulwayo ngabenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-World Health Organization, WHO, yokuhlola imvukuzane yomlomo wesibeletho e-self-sampling. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iziphathamandla zebhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ziqoqa ukuba lomhlangano labosomabhizimusi ngodaba lokuthengisa ngedola leZimbabwe eliyisilinganiso somkambo wensita nxa liqhathaniswa ledola leMelika. Kukanti-ke bona bayabe belithenge e-RBZ ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza imibono ehlukile mayelana lendlela intengo yempahla esiqanise ngayo emavinkilini, bethi indleko seziphezulu kwenzuzo ngenxa yomkambo wensitha. Isakhamuzi sePhumula South wobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi amanye amavinkili asesala khona ukwamukela idola leZimbabwe.
Dadu sathu bazethile ukuthi ngingathenga ngemali engaka nge-$20 yami ngizathenga ukudla kwamungaka uthole kudala kukhuphukile. Kudala kuphezulu intengo, kudala iphezulu. Futhi uzuse ubuhlungu ukuthi ezitolo lapha ngithapha sibhadala ngedola, i-US dollar esingalikholiyo. I-US dollar leli asilikholi lokulihola, but ama-price acharge ezitolo.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo uSenator Khaliphani Phugen uthi uqoqa ukuyaphanyeka udaba emapholiseni lakukhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ngoba eyalelwe ukuthenga ngemali yeZimbabwe.
Inami ngenze ngiqatshela ukuthi ngithenge ngemali yeZimbabwe. Licala ke lelo, amapholisa akwazi lokho njengahlala lemgwaqweni lapha ngalibuza lathi licala lelo. Licala lelo, so abantu bakithi abahambe beyovula i-case ke sibone ukuthi uhulumende uzoresponda kanjani kulokhu kuphulwa komthetho wobuhlungukazi wokuhlukumeza abantu bethu.
Umongameli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lamayunivesithi eyeZimbabwe National Students Union, umnumzana Benon Ncube uthi abafundi abaningi abesenelisi ukuya esikolo ngoba intengo yokugada ikhuphuka njalo nje.
Ukukhwela kwentengo zamagoods lama-services kwa-affecta thina kakhulu ama-students ngoba asisebenzi. Kodwa siyazibonela ukuthi senelise ukuqeda usuku ngezinto zeninzi zabe sezikhweziwe. Amagoods la esikhuluma ngawo ikudla esiphila ngakho esikole esikuthengayo, ama-services kungakhwela i-fuel, kukhwela amagesi, kukhwela amanzi, kusho ukuthi kukhwela i-school fees sethu. And thina sisebenzi siphila ngemali esiphiwa ngabazali. abazali labo nqabe sebesinika kumbijana leyo eseleyo phezulu ukuthi labo batholise nzima ukukhwela kwentengo lezi sicina sesiswela ukuthi senelise njani ukuhamba esikolo ukuthi senelise ukufunda ngoba impijana leyo esale abazali yiyo ese expect ukuthi senelise ubhadala ukuthola lokhu osokukhwezwe intengo.
Umcabisi enhlanganisweni ebona ngelungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi uhulumende sekumele alungisise umthetho ovikela abathengi.
Njengoba kambe imali yeZimbabwe iphelelwa ngamandla nxa uyiqathanisa lemali zakwamanye amazwe, kodwa okunye sokusenzakala yibugebengu nje obupheleleyo. Ungakhangela ukuthi emakhombini irethi i-450 ungabhadala ngedola bakupha i-$150 kodwa ngamabhondi i-300. Uye esupermarket ufice i-600 irethi, uye kwenye supermarket i-850, uye kwenye supermarket ufice i-1000. Yibugebengu obukhulu osebusenzakala lapho. Kuyadingakala ukuthi kulungiswe masinyane ngoba kuyalimaza abathengi kakhulu khona lokho.
Ohlaziya ezomnotho ezweni umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende sekumele alungisise udubo lokusebenza kwemali ezehlukeneyo emkambo wezemali.
Akusizi ukuthi uhulumende athi uzababhadala ngomholo we-$420 ngoba imidengo yakhona ayisiwe esesitolo. Uthi bengaqedi isikhathi ngadisilwa lukhulumende bedinga imali zangaphandle. Kabathi kuhulumende nxa usibhadale imali usebenzisa imali yeZimbabwe inyanga yakhona nxa intengo e-MCN emnyama i-$800 kababhadale nye intengo i-$800 ngumholo i-$800 nxa i-$1000 kababhadale nge $1000 ukwenzela ukhulumende engatshaywa likhanda ibhadala izisebenzi zakhe imiholo yemali eyangaphandle kwelizwe.
Emizameni yokulungisisa ukusebenza kwedola leMelika abebhanga le-RBZ baqoqa ukuqhuba umhlangano kusasa eHarare okhangelelwe ukuphuma lamacebo okulungisisa udaba lwentengo ikakhulu kubosomabhizimusi abaphiwa amadola eMelika yileli bhanga kodwa begcine behlawulisa uZulu ngesilinganiso somkambo wensitha osufike kunkulungwane eyodwa kudola linye leMelika. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo. Anastasia Ndlovu.
Inkampani ye-Institute of African Knowledge Public Relations, INSTRIC, ephatheke ekwakhiweni kwendawo yokulondolozwa kwembali yempi yokukhulula amazwe awezwekazi labensundu embusweni wabahuquluzi benotho eye-Museum of African Liberation le dolobho le-Liberation City ithi lokho ekwenzayo kakulani lezombusazwe kodwa ikhona nje ukuvuselela lokulondoloza imbali yezwekazi leli kuphela. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kokuba inkampani yenamhlanje ibize intatheli zindaba ukuba zizebona umsebenzi osuwenziwe ekwakhiweni kwendawo le ekugcina imbali yakuzwekazi le-Afrika. Isikhulumeli se-Institute of African Knowledge umnumzana Joseph Nkani uthi bafuna ukuba imbali ye-Afrika ekwamanye amazwe iphendukiswe kuleli zwekazi.
Iqakathekile ngoba kumele abantu bazi ukuthi bavela ngaphi. From umbono wenkululeko yi-history yikutshengisa nje abantu ukuthi no abantu be-Afrika bakhululeka njani, you know, from i-colonialism. So kusebenzi wethu yikuthi kumele sibe lama-artifacts, ama-stories tshengise abantu ukuthi no abantu abamnyama bakhule esikhathini esinzima ese-colonization. Abantu benza ama-initiatives atshiyeneyo ukuze bafike lapha abafike khona ukuba lenkululeko.
Uqhubeke sithi ukwakhiwa kwe-museum leyi kakulani lezombusazwe
ngoba ayisikho thina esikufunayo. Thina esikufunayo ukuthi abantu bazi ngenkululeko yabo, whether ungowephathi yangale kumbe iphathi yangapha. Thina asikhethi iphathi yakho, njalo khona futhi asifuni ukupromota any party ezomba ngazo. Jesu kupromota esikukhuthazayo yikuthi abantu bazi Zimbabwe namhla ngathi iZimbabwe yiZimbabwe yavela. Sike unezimo ngokunika umzekeliso, wena njengomuntu right now kumele wazi ukuthi ubaba wakho ngubani, ngosababa ngesakubani, ubaba yena wazalwa ngubani, wayethwa ngubani isikhathi
sakhe. Ingcitshi kwezembali yeZimbabwe uMnumzana Mthembu Hadebe uthi kuqakathekile ukuba amazwe wonke agcine imbali yawo. X3 Hadebe. Kodwa enye ingcitshi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Nkosana Dlamini uthi uZulu weZimbabwe akakuboni kuqakathekile ukulondoloza kwembali yelizwe.
Siyakuqakathekisa kodwa nothi kangako. UZulu kunoma eqakathekisa into zamamuseum angakuthandiwe kubona uhulumende esebenzisa izigidi nezigidi zezimali senza izibunjwa. Letha njalo ezinye izibunjwa kuthiwa zivela kubo-England zilethwa lapha ekhaya. Le yinto esiqede imali isikhwama sikaZulu. Sizananzelela ukuthi isithombe sikaMkuyanehanda sithethe inkalakatha neziqalakatha zezimali.
Indawo leyi izakuba ledolobho elizakwakhiwa ngemali esuka emazweni ehlukeneyo awezekazi le-Afrika, njalo kuzakwakhiwa kulo uncedisana phakathi komanyano owe-African Union. Idolobho leli eliseceleni komuzi ohlala abaningi owe-Warren Park eHarare lizakuba lehotela, izitolo lokunye. Lokhu kuzakwenza libe yindawo engethekelelwa ngamanye amazwe labaselizweni yokubukisa imbali yezwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginomlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll luqale namhlanje elizweni lonke jikelele endaweni ezingaba zinkulungwane ezedlula ichumi 11,100. Ikomishini le ivulele lolugwala leziphathamandla zamabandla ezombusazwe azancintisa kukhetho ukuba zizibonele ngokwazo ukhetho ukuze ukhetho olwenziwe emgceke ukuze kungabi lokuqelebezela. Isikhulumeli sekomishini ebona ngezokhetho Isaac Mnumzana Jasper Mangwana utshele iphephandaba le The Herald izolo ukubana ikomishini le iphiwe izigidi eziphose zifike kukhulu lamadola emelika $83 million ukuqhuba ukhetho lomnyaka ozayo. Imali izasetshenziswa ukudinda amavoti, ukufundisa uZulu ngokhetho lokubhadala ezinye indleko ezijiyeneyo. UZulu uthi ikomishini yeZEC ikhangelelwe njalo ukuthi izakwazisa namhla ukuthi ibikhangelele ukwazisa namhla ukubana izigaba eseziqunyelwe izabelo zokuvota ama-constituencies yiziphi. Isigaba seMathebeleland sikhangelelwe ukwehliselwa izabelo zokuvota ngoba kulabantu abalutshwana kakhulu abenelisa ukubhalisela ukuvota kulezi zigaba. Uluhlu lwababhalisela ukuvota elizweni jikelele lulamabizo abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. UChris Gande weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Khaliphani Phukeni njalo ongusenator wakoBulawayo.
Ngibingelele msakazi, ngibingelele abalaleli emakhaya. Into enhle le ukuthi zekhi sivulile amabhukayo ukuthi abantu babuye bezobona basuthiseke ukuthi indlela izekhi yenza ngakhona izinto noma ukuregister kwalokho abakwathi bekwenza kuhambe ngendlela laba abaregistile ba-check-e babona ukuthi amagama abakhona ngempela. Hayi, into enhle vele, i-democracy njalo. Kwamanye amazwe njengala eMzansi asonto emangaza kangako, i-IEC vela akunalamsindo, i-process nje ehlali iyenzakala kuma kundawo zonke zabamunicipal and whatever ma offices. Ungangena lapho kuyabe kukhona konke kwezinto zokhetho, ufike ubheke ubone ulungise lokho okulungisekayo. So ma ezekhi la engazibona isifika lapho ukuthi abantu abalankinga layo ngaleyo ndlela bayithembile nje abethuki ngayo, ayabe sisebenzile ngempela.
Ngokubona kwakho
kukhona yini okungenziwa iCommission yeZEC ukuthi abantu bathembe impumela ezaba khona ingasoze iphikizwe? Kukhona yini abangakwenza?
Ngicabanga into ezifana nakhona ukuthi bavule incwadi zabo bethi abantu abeze bezobheka, hayi kuzohamba a long way. Nokuthi njalo kungafakwa imithetho yokuthi mazokukhethwa umuntu angayenza kanje noma behave kanje uyadisqualifywa. Ukuthini ukuthini konke lokho kuzosiza. Bazame lokuthi uyakubona ukuthi mazokuprintwa kuprintwa ngendlela leyo ukuthi abakubonakali nje lokuthi yini enzakalayo. Kumele nje ukuthi zekhi iqale ukubehave ngendlela enikeza abantu ithemba lokuthi yini enzakalayo. Enye into mina ngiyibona iqhathekile ukuthi mase sizoya ekhethweni angithi i-electoral code ingayenzeka kudlule konke lokho. Izekhi kumele ukuthi ikhuphe i-model lokuzen ballot ifake nje noma emaphepheni laduze lapho kuzovotwa khona. Abantu bengayilaphana begesi, abantu laphana benje laphana sebekwazi ukuthi okay liyabe limi kanje, mina ngiyafika laphana mfaka u-X ngifakela uba. Ake sibone ukuthi bazoyenza kanjani njengoba uhlelo lwabo luzoqala nje. Funa ke sixoxe nje ngemva kwamaviki amane or so. Kuyabonga Msakazi.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngocubungula ezombusazwe njalo ungusenator wakoBulawayo. Limuze ekhuluma lapho ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ikoBulawayo. Ulive talk lamhlanje sikhangela ukutshengisela ukuqoqa ukwenziwa eZimbabwe ngolwesine, abantu bekhonona ngeholo eliphansi abalitholayo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kufe abantu abathathu ngensonto kusihlwa emavinkilini eIndiana lapho okuthengiswa khona ukudla ngemva kokudutshulwa ngomunye ubaba. Amapholisa athi esinye sezakhamizi sakhonale ebesithwele umbhobho sibuye samduvula lo baba. Kulabanye njalo abantu ababili abalimeleyo kuleso sehlakalo. Kokunye ukuhlolisisa okutsha okumayelana lokudutshulwa kwabantwana abalithumi lesitshiyangalonye lababalisi ababili esikoleni saseTexas kukhanya kusolwa abomthetho abagoqela amapholisa ngendlela abaphatha ngayo isehlakalo sokubulawa kwabantwana laba. Bathi baphuza ukuzobasiza baze babulawa. Lokhu kubhalwe embikweni olotshwe yikomiti eTexas House of Representatives ebicubungula leso sehlakalo. Umculi odumileyo waseMelika uJennifer Lopez uchade lo Ben Affleck, laye odume ngokulingisa emifanekisweni yamafilimu ngensonto eLas Vegas, Nevada, ensontweni engenwa abantu bechayela imota drive-in. ELeGhana selikhiphe umbiko mayelana lomkhuhlane osubhahlasela obizwa ngokuthi yi-Marburg disease. Umkhuhlane lo okumuli nye le Ebola virus ubonakala ngokopha, ngoqhuqho, ngokugijinyiswa isisu njalo lokuhlanza. Inhlanganiso ye-World Health Organization, WHO, igcizelele lo mbiko yathi njalo kulabantu ababili ababulewe yilo umkhuhlane esigabeni se-Ashanti eningizimu eGhana. Okwamanje iWHO ithi isahlolisisa abanye abantu abangamachumi ayisitshiyangalonye abacatshangelwa ukuthi bathintana lalaba asababhubhayo abangabe bathelelwa umkhuhlane with Marburg disease.
Abesifazana bamukela ngenjabulo indlela eseyasungulwa ngabenhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba eye World Health Organization WHO yokuhlola imvukuzane yomlomo wesibeletho ngokuqalela ekuzihloleni wena ngokwakho eye self sampling. Intotele izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lokuhlola abesifazane kudingwa ukuthi selikhona yini lelo gciwane elibangela imvukuzane yesibeletho ele human papilloma virus HPV. Umuntu ezenzela yena ngokwakhe i-self sampling cancer screening ehlelweni lwensuku ezintathu oluqhutshwe nguhulumende esebenzisana labe Population Services International PSI, National AIDS Council NAC, abenkampani yakwele Germany ye-Kaijen, abe-Diagnostic Laboratories, kanye labe Zimbabwe Ladies Golf Union, obelusenzelwa eHarare Royal Golf Club. Omunye wabomama asesebatsha abangazake bahlolwe imvukuzane yomlomo wesibeletho, unkosazana Nozipho Ncube, oleminyaka engamatshumi amathathu lantathu, njalo eyisakhamuzi seHarare, uthi ubone kufanele ukuthi ahlolwe esebenzisa indlela ye self sampling.
Ngiyangaba lo aunt wayewagula ngekhesi sembona ukuthi ngcono ukuthi ngithethe kathesi kusiseduze mboni ngoba yakhe wayethethe isistage yakho neisi-advanced.
Ugogo Murandu wasemazowe oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lasithupha ngomunye wabathakazelele indlela yokuhlolwa esithi lokhu sekungokwesibili ehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho sewake wenza lokho ngendlela yevi yakhe.
Zvinoda kukurumidzirwa uchingogara uchitariswawo. Ukakurumidza kubatwawo ichatanga zvinokurumidza.
Umuntu kumele ahlale ehlolwa sikhathi sonke iyelaphela ma uthe waphanga watholakala ukuba isikhona leyo mvukuzane. Ukuzivikela bathi kuqakatheke kakhulu kulokwelatshwa, yikho engihlezi ngikukhuthaza abantu ukuba makwenziwe isikhathi sisasekhona.
Unkosazana Lisa Mahlupheka owenkampani ye-Diagnostic Laboratory Suppliers njalo engumeli wenkampani yakwele Germany i-Kaijen eZimbabwe okuyiyona etholisa impahla yama-cervical cancer care HPV test esetshenziswa ngabesifazane phansi kwalolu hlelo uthi asebekunanzelele ukuba beyithakazelela kakhulu indlela yokuhlolwa.
So thina sithi i-WHO i-World Health Organization yona ithi for i-primary screening for i-cervical cancer kumele sitheste i-virus yangkhona ezayenza ukuthi i-cancer ibe khona.
Ulandisa ngamanyathelo asezothathwa ngemva kokuba umuntu etholakale elalo lelo gciwane le-HPV.
Asikuthiyo njalo, hayi, sizaqhubeka lawe ijeni le and you get free treatment. So thina sisebenza le Population Service of Zimbabwe, yibo abayenza ama-test lawo, njalo nje yibo abaza treat abantu.
Okhokela inkampani yakwele Germany ye-Kaijen emhlabeni wonke jikelele unkosazana Simona Grantis uthi lumhlobo wemvukuzane uvikeleka lula nxa lithe latholakala masinya lelo gciwane eliwubangelayo lalapho sekutholakele ukuba isikhona imvukuzane yakhona.
As per WHO statistics, we have still worldwide more than 600,000 women diagnosed with cervical cancer per year.
Singakhangela inombolo zabe World Health Organization abesifazane abedlula i 600,000 abatholakala bele cervical cancer umnyaka munye ngamunye abedlula i 50%. Bakhona bengabe belahlekelwa umphefumulo.
Abenhlanganiso ebona ngezomdlalo wegolf yabesifazane iZimbabwe Ladies Golf Union bathi bakubone kufanele babambisane labanye ukuqhuba lolu hlelo lokuhlola abesifazane abaleminyaka esukela kwengamachumi amathathu kusiya phezulu ngesikhathi bedlala umncintiswano wabo womnyaka we-annual Zimbabwe Ladies Amateur Stroke Play. Umkhokheli walenhlanganiso ebona ngezomdlalo wegolf kuhlangothi lwabesifazane iZimbabwe Ladies Golf Union unkosikazi Margaret Vera uthi kuyajabulisa ukuba sebezwisisa ukuqakatheka kwempila kahle yabo kanye lokuhlolwa kumikhuhlane etshiyeneyo abesifazane eZimbabwe.
All I want to say is that we need to be proactive. We need to make the decision for.
Engingakutsho ukuba kumele sibe ngabathathela phezulu, sibe ngabantu abathatha izinqumo ukuyahlolwa kube ingxenye yempilo yami yansuku zonke. Singaze salinda kuze kube kubi, sesibona izibonelo zakhona, sesiqala ukuzibuza ukuthi kambe sekukhona na osekonakele.
Bathi ugwalo lwe cancer registry elizweni luveza ukuba imvukuzane yomlomo wesibeletho i-cervical cancer kuyiyona esemqongweni ukuthatha imiphefumulo yabesifazane eZimbabwe, njalo kuyiyona ebangela uqonga kwenani labatholakala belayo. Lanxa kuyimvukuzane enqabelekayo ma ithe yabonakala isikhathi sasekhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
UZulu uyakhala ngendlala lezinsuku weZimbabwe ngoba intengo yokudla ezitolo ikhuphuka mihla ngemihla. IZulu lalo kalinanga kakuhle lonyaka ukwenza emaphandleni khona okuvame ukuba le ntengo ephezulu kule emadolobheni umumo ube mubi kakhulu. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxele sakamuzi saseDede umnumzana Stanley Torima ongukhansela njalo walumango.
Umumo muvi kakhulu Chris, umumo wendlala, indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona, lapho khokhela khona eDithi. Abadala uyabona ukuthi izinja zisamanga kakhulu. Uhambeni kwabantwana esikolo uyafika khona ngalo uzwa ama-reports ukuthi umntwana lo uhlala suku zonke ecela ukudla kwabanye, uyenza lokhu lalokhu lenxa yendlala yenale. Umumo kawukho right. Mina njengokubona kwami njenge skokeli ingathi iwange district ezewo kulendlala enkulu iwange vele siyakwazi ukuthi vele even nxa izulu likhona akusave kube indawo yokuthi singakhangela ukuthi abantu bathole ukudla okuyenelise ukuthi bebe lakho okwesikhathi eside. So khathesi izulu lingananga kuhle akuwesi kulendlala leyana yokuthi umuntu ozangezwe indlala ake ngabe kwazi, but indlala engikhuluma ngayo indlala enhlala ngiyibona indlala layo every day ngiyibona suku zonke. Abantu bathwele nzima, uhulumende wethu nxa ukuthi engayenza angakubona masinya abantu bekwanisa ukuthola isitshwala nje bazazobona ukuthi isitshwala sangibona bangasithola njani. But sona isitshwala I think uhulumende kumele ukuthi egijime ekhangele indawo naleyi ewange district emhlubulo weMandebeleni la. Indlala inkulu, indlala inkulu okuthi even lingangibonanga lapho esigabeni lapho engikhokhe khona ukuzibuyela lodwa aliyabona ukuthi abadala bathwele nzima, abadala balendlala wange district yonke. Sonke njengamakansela sike sakhuluma ngakho ukuthi siyenze le ndlala leyi, but ayikho khonoko ukuthi zabe lokho sicela uhulumende ukuthi ebone ukuthi engayenza njani masinya. Isicelo ukuthi egijime masinya ebone ukuthi i-district yewange bayayinanza beyinike ukudla masinya. Bona kababuye even iziphathamandla zikahulumende zizobona ukuthi umumo umubi wokungakanani.
Zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na?
Iyahambiso lezi ezifana nalobo World Vision bakaqalisa ukuncedisa abantu, even yona i-social welfare ikaqalisa ukuncedisa abantu, but sikhangelele ukuthi yena uhulumende yena ngokwakhe ebe nguyo oqalayo because nguyo labantu abalenjala yona le. Ama-non-governmental organization sizawakhangelela ukuthi lawo esincedise, but siyabe siqala ukuthi ubabo womuzi la ebone ukuthi abantwana bakhe babalambile. Hayi, umumo awukho right. Bazabuya, siyawazi World Vision bazabuya labanye inhlanganiso ezishiyeneyo zizabuya, but kade sicela yena uhulumende wethu ukuthi ananzele ukuthi umhlubulo lo vele indlala vele ihlala ikhona. Uthi ezemelele sive sigade yini entabeni sikhulume sisezindabeni ukuthi sikhulume ukuthi lapha sekule ndlala enkulu kakhulu okufuna ukuthi kuyakumelele ukuthi benanzele ukuthi isikhathi nxa sesikhamba sisingakangeni isikhathi somkhathi abantu vele sebesikhali siri kubona ukuthi abantu bayanika ukuza abantu bayadubeka e reserve lapha bayadubeka lapha emaphandleni bayadubeka ukuthi kunzima of course ngathi ushere umuntu osuthayizwe zonke kumtshela ukuthi abantu bayalamba uyabe engazwisisi ukuthi ukulamba into enjani asizama ukubona ukuthi bengayenza umbono bani ukuphansi ukuthi lo low emandivelendi especially yoni wange district beyiphansi masinya kule ndlala enkulu ngiyabonga kanti
Mnumzana Stanley Torima, isakamuzi sasedede. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ovalelisa yon Prophetess Jeremiah.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.